So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 26 kuzibandlela 2022 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili umthethwandaba wenomination court namuhla uza kwamukela amabizo alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho abe Citizens Coalition for Change abayisithupha abaxotshwa ephalamende leli bandla lisayi-MDC Alliance abagoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucacaphulu bamukela isimemezelo seZimbabwe Electoral Commission esokuthi sebebuyela ephalamende kulandelwa isinqumo somthethwandaba. Ugantsha lwe-United Nations olubona ngezamalungelo olwe-UN Human Rights Council luzahlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Pope abantu abalichumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amabili 235 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bedlula inkulungwane ezintathu 3513 kuthi abahlatshwe esibili labo baphose babe linani elifanayo 3277 abahlatshwe esithathu bangu 2815 abaphethwe ilomkhuhlane sikhuluma nje bedlula kancane inkulungwane eziyisishiyangalombili 8102. Umthethwandaba wenomination court uzahlala endaweni ezitshiyeneyo namuhla usamukela amabizo alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections mhla ka-26 ngombimbitho. Ukhetho lolungo lokugcwalisa izikhala ezingamachumi amabili lambili ephalamende kanye lezedlula ikhulu kumakhansili kulandela ukubhubha kwababeziphethe lokuxotshwa kwamalunga ebandla likamnumzana Nelson Chamisa LMDC Alliance eselibizwa ngokuthi i-Citizens Coalition for Change. IZimbabwe Electoral Commission yazise izolo ukuthi ukhetho lwephalamende aluseyi kwenziwa ezigabeni eziyisithupha ezibalisa iPhumula, Nkulumane, Kambuzuma, Mbisho, Mutasa South leHarare East ngemva kokuba umthethwandaba unqume ukuba ababe kulesi sikhundla abagoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucacaphulu baxotshwa ngaphandle komthetho. Lekomishini ithi ababhalisayo namuhla kumele baye emithethwandaba yabomantshi lasemahofisini amakhansili lapho okuzabe kuleziphathamandla ze-nomination court. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Inhlanganiso yezekhi ikhiphile imibiko yokuthi kuyini okudingakalayo ukuthi umuntu nxa efuna ukuncintisa kulolu khetho lukhona lukamhlaka 26 Mbimbitho ukuze abhalise kunomination court. Esilethemba kubana labo abazimisele ukuthi ba compete kumbe bancintise kulolu khetho bazitholile izinto ezifunakalayo ukuthi babe lazo ukuze bazobhalisa. Kodwa ke esingakutsho ukuthi uZulu jikelele ngakwazi ukuthi kathi vele kuyini okufunakalayo ukuthi umuntu azabhalise ukuthi ancintise kunomination court. Esingakukhuthaza izekhi ukuthi nxa befaka imbiko yabo, yebo ye ikhona ku social media platforms kubo Twitter kubo Facebook, kodwa abantu abaningi sokusithi ngabe bakhona abaphuma la kuma radio bememezela ukwenzela ukuthi laba bangabe belesifiso kodwa bengafinyeleli enkundleni zokuxhumana labo babekwazi ukuthi kuyini ongabe kudingakala. Ukhona umunye umuntu ongabe phansi khona lecawona genetology, ephansi khona lemthoniselwe edlawa, ephansi khona le ekezi kumbe egogwe ongafinyeleliyo oTwitter laba labo Facebook. Kodwa ke nxa kule msakazo efinyelela khona ngale kunganceda kakhulu ukuthi abantu bahlale bekwazi ukuthi hayi nxa sifuna ukuparticipate ukuthi lawo be ingcenye yalabo abazavotelwa inomination court ikhangela ukuthi ube lalokhu be lama announcements imbiko yabi isakazwa ngemva kwesikhathi esithile nje masinyana abantu babe bekwazi. Kodwa ke kathi uzafica ukuthi songazani into yakho ni elitist yalabana abantu abaqavileyo abantu abalezinto zabo abangena kubo Twitter abangena kubo Facebook nye inkundla zokuxhumana yiba bangacina belolwazi lama newspapers siyakwazi ukuthi emaphandleni ama newspaper kafiki so songantwa into yabantu bemadolobheni lalaba abahlala lapha okule internet khona so lo muntu yabe khatshana nalapho kuba nzima ukuthi afinyelele lololwazi.
Kodwa singathi inhlanganiso yezakhi elilungiselele kuhle yini ukhetho lolo olwama by elections labantu balulindele ngabomvu?
Masithi siyananzelela ukuthi inengi labantu alenelisanga ukuthi libhalise ukuvota. Singeke sijoke ukuthi uhlelo luphethwe kuhle ngoba ukhona omunye umuntu ongabe efisa ukuthi ayevota kuona lama by-elections ngoba siyakwazi ukuthi kwathi kuproclaimwa ama proclamation dates abe khona ngesikhatshana esandu kwedlula nje. Ende ngaleso sikhathi ungananzelela abantu abanengi bebesehluleka ukuthi bathathe izithupha zokuthi bayibhalisa ukuvota. So ngaleyo ndlela bakhona abantu abazasala bevayeleke ngaphandle ngoba ngamela ngavela khuluma amalanga ukuthi ukhetho luzaba nini. Laba abantu abaye bengakabhalisi lanxa ngazi bayibhalisa ukuthi bafuna ukuvota abasoze benelisa ukuthi bavote kolama by-elections labuyayo. Khonokana ke thina kithi sesikubona njengendlela yokusohle kwavinjelwa abanye abantu ngaphandle. Sibeze sikhangela ukuthi kuvele kulohlupho lokuthatha ama-IDs eZimbabwe. Baningi abantwana abafisa ukuthi babhalise kodwa ngenxa yokuthi abala ama-IDs khonokana sokusenza ukuthi i-process yonke ingasahambi kuhle ngenxa yokuthi lanxa umuntu lesifiso sokuthi bhalise ukuthi abe ngxenye yalelo khetho aphatheke kulelo khetho olubuyayo luka 26 Mbimbitho ngaseyikwenelisa ngenxa yokuthi kalaso leso sithupha. Njalo ngendlela esikuzwayo nje nxa sibala ama newspaper lanxa sibukele ama TV amanye leminye imisakazo uyafica ukuthi amanye amabandla kukhanya avunyelwa ukuthi abuthane kulamanye avunyelwayo. So khonokana konke kwenza ukuthi ukhetho abantu balubone ngazani kuthiwa lufeva ezinye inhlangothi kaziphatheka ngakho.
Umnumzana Thembelani Dube ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kusenjalo abebandla likaJamisa ele Citizens Coalition for Change abayisithupha asebebuyela eParliamente ngemva kokuba iZimbabwe Electoral Commission yazise ukuthi akuseyikwenziwa ama by-elections ezigabeni zabo. Bathi lanxa kubazwisa ubuhlungu ukuthi baxotshwa ngaphandle komthetho bayathokoza ngokubuyela ezikhundleni zabo. Sixoxe lomunye wabo omela inkulumane umnumzana kucacaphulu.
Siyajabula nxa sisizwa kuthiwa ama-judgment enkantolo aselandelwa. Uzakhumbula ukuthi i-judgment esayithola kudala i-judgment yesithathu uspeaker weParliament uNkosi Sala ukwamukela izinqumo zekhodi. Bonke labo zethu besana ukwamukela isinqumo sekhodi. So sabanga ukuthi kungcono silwe sikhethe sibone ukuthi uhulumende lo angaze ayefika ngathi esala ukuthina amukele isinqumo sekhodi. So yinto esijabulisayo. Kodwa-ke ukujabula kwami ngibona ngazane akungeke kwedlule ukujabula kwami ngesehlakalo sokubana ipati NPC Alliance ekhokelwa ngumnumzana uNelson Jalusa ngalesi sikhathi isilontshile i-Citizens Coalition for Change. Umuntu that's the big thing. In fact, I'm almost a bit disappointed ukuthi angenanga ku-by-election ngoba bekungaba mnandi ukungena ephalamenti ngiyiyelo after winning a by-election under this new and exciting banner esesilayo kathesi.
Abanye laba abazancintisa kuma-by-elections ibemele ibandla leno elitsha okhuluma ngalo i-CCC ubona benqoba?
Bazanqoba ngempela ngoba angithi ngabantu ababevotelwe ngama-citizens, bevotelwe ngama-constituents, bevotelwe ngabantu. Abantu labo kuyabacaphula kakhulu nxa bebona ukuthi abantu ababavoteleyo bayaxoshwa ephalamenti ngendlela eziphansi. Njalo bexotshelwa ukukhuluma izinto abazijinge ngabantu ukuthi bazikhuluma. Ungakhohlwa ukuthi into esayixotshelwayo baxotshelwa ukuthi sasikhuluma ukuthi uhulumende kaMnangagwa watshontsha i-election. Sisithi uhulumende kaMnangagwa awenzi lutho nge-corruption. Sisithi uMnangagwa kasoze simmele, simsukumele. Nxa engalungisanga iindaba ze-corruption njalo nxa engakhulumanga noNelson Jalusa lo amtshontshela i-election, izinto esasizijinge ngabantu ukuthi sizikhulume. So abantu bazakujabulela ukuthi sangena ephalamende safika sabalwela bazasivotela ngendlela ephezulu.
Asisoze sibone amalunga eno ephalamende njenge-CCC selidudulwa njalo nguMonzora ephalamenti na?
UMonzora uzadijika njalo amalunga e-CCC ngoba phela i-CCC angithi yipathi entsha engelani noMonzora. Ekuthiwa uMonzora ufana nomuntu otholakale etshontsha amalenge kwasekuthiwa adlala isihlahla sonke. Ubaba uChamisa uthi yena ufuna ukukhuluma ngezinto zabantu bezimbabwe. Afuna ukuthona edibheta exotshana labantu abangamabizo. Yikho-ke kungene i-CCC ukuthi sikhulumeni ngezinto zabantu bezimbabwe. Asisafuni ifekasi leyo ekathi khona amadlwane lawa kade senziwa.
Umnumzana Kucaca Phulu ngumeli wenkulumane edalela ephalamende njalo ulilunga le-Citizens Coalition for Change. Uhlangothi lwe-United Nations olukhangelane lezamalungelo olwe-UN Human Rights Council namuhla luzahlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe. Lokhu kuza ngesikhathi abanye besithi eZimbabwe liqhubeka lihlukuluza uzulu. Kodwa uhulumende uyakulandula lokhu. Umhlangano lo uzaqhutshwa ngenhlelo zabomabonakude njalo umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi nguye ozakhuluma emele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abenhlanganiso ezizimeleyo labo bazaphiwa ithuba. I-United Nations isike yaqhuba imihlangano efanayo ngeZimbabwe ngo-2011 kanye laku-2016. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lamukelwe ngenjabulo ngabanengi abaselizweni kanye labaphandle bona abathi inkokheli yaphuza ukuguqula ibizo ngoba elithi MDC Alliance beselonakele. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Siyabonga kakhulu Mahlabezulu, namhlanje sitshone sitshayela amahlombe abantu besibonga besenza imicimbi yonke, abanye besikhulekela, abanye betshaya amafoni bengena kuFacebook, sitshone siphendula umhlaba wonke wonke yikho ke njengoba melisi iparty yenu isikhulumise iparty yenu iCitizen Coalition for Change CCC siyabonga ngokanje kukhanya ngani umsebenzi ede abantu bewenza ede bejabula bekhomba ngangaphakathi bathi zinhle izindaba abazithwele izolo kupresident Chamisa lapho otshengisa imfumba edidingwa ngabantu isikhathi esiningi.
Akhona yini amanye amabandla ezombusazwe alichayele ihlombe?
Siyabonga ngoba kulamanye amabandla labo abasichayela amahlombe noma ede singahambelani la. Sifuna ukukhombisa njalo ukutshengisa ukuthi ngitho labanye abasebenza lomonzora sebesichayela ifoni besithi bafuna ukuxoxisana lathi ukuthi babuye ekhaya. Asilanhloni thina sithi sivele CCC ngama citizens ubaba uThwakira wasitshela isiga okuthiwa iBig Tent umhlangano ongena ngaphansi kwesihlahla noma isonto ichurch engena ngaphansi kwesihlahla vela igcwali yikho ke bonke laba ababona ukuthi edebelahlekile bengwe ngumonzora hayi buyanini ekhaya indawo yenu ikhona njengoba safundisa ukuthi umuntu engaphenda engaphenduka uThixo uyamthethelela thina sithi iCCC Citizens Coalition for Change ngeyomuntu wonke ngekaZulu yikho ke mahlabe ezulu sithi chayela izandla sizuze izincwadi ezemoyeni ezivela eUnited States eAmerica eEurope all over the world besithi bayethe Chamisa bayethe Citizens for Change bayethe Zulu weZimbabwe lithathe amanyathelo amahle okwenzela ukuthi sinqobe ngo 26 March sihle sitshengisele ukuthi u 2023 vele sesikhwameni hachi ibandla leno asifuni ukuhoza abantu bonke ababona iqiniso ababuye siza khuluma labo sisebenze sonke ngoba lo msebenzi zimkhulu siyabonga amahlabi ezulu
umnumzana Felix Makalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi ayanda amacala okubulala esigabeni seMathebeleland South. iNews Day yona ithi abeZimbabwe Anti-Corruption Commission labeNational Prosecuting Authority bajikelane inyoka ephilayo izolo besolana phezu kokwehluleka ukulwisana lenkohlakalo elizweni. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Sanibonani nani nonke mthwakazi omuhle wesizwe sakithi sakwaNdebele. Hayi lami emsakazi ngithi ngibeke uvo lwami kulokho kwenzakala ezweni lakithi lapho esizalwa khona eZimbabwe. Ibhlungu into umsakazi yenzakala kuleli lizwe lakithi ikakhulu kithi thina ngale ngaseMandebeleni ngoba asilamisebenzi kunjalo nje obaba bethu abazange bafunda nathi abakwazanga ukusifundisa ngoba sizalwe bengenalutho kodwa ke kwabangcono ngoba sabalekela kuleli lase South Africa ukuba sithole imisebenzi khona lokho kuncane nje ukuthi sikwazi ukuziphilisa thina nemuli zethu ngoba singacatshangelwa kungekho esikwenzelayo for ukuphila. Manje mase sibuyele emakhaya msakazi into esiyenziwayo emgaqweni lapha sithathelwa konke imali yonke iyaphela lapha ezindleleni angazi mhlawumbe vele kasafunakali kuleli yalizwe. Kodwa ke ekugcineni into engiyibona kuzokwenzakala kuzoba buhlungu kakhulu mase kusuka lapho ke kube sekuthiwa kusasa asilunganga futhi.
Balaleli sanibonani lonke linjani, basakazi sanibonani lonke linjani. Siyalibonga silala silalela izindaba esethulayo zona ezinhle kakhulu ezenza umuntu azi ukuthi emhlabeni kuphilwa njani kumbe sihleli njani. Ngike mbekele umbono, uyabona ukuthi abantu beZimbabwe siyehlulwa into eyodwa. Abantu abakhulele esintwini bayakwathi kuyaphekwa into okuthiwa lilima. Ilima yokuhlanganela entweni eyodwa kwabantu abaningi. Lathi ngasi nje nxa kuyukuthi kulento esiyisole elizweni lethu esifuna ukuthi isuke, ngani siyabuya sonke sibe nililima sizohanqa sindawonye sibambeni, singayiqeda sesisuka lapho sesibuyela emzini ethu sesi-1-1. Bazali, into zabomonzora lezi ngezokudlala nje ngengqondo zabantu. Njengobaba uMonzora umuntu ozidlalelayo, andi amuzwa ukuthi uyithwini wani ubambe MDCT, wabambe MDC Alliance. Uzobe uyiwitness Dube. Nyangizwe besola obelief gawulo, obelief gawulo imibarayithi kababamba ngandawo zonke. Bazimele mpo kuZANU-PF labochuma, bazimele mpo kuZANU-PF abatshethi. Kulabo bona owitness Dube lo Monzora abaphonga udivert umuntu eyele eyele ubizwa ngaliphi bizo, shiwe partini kube lamani kalibonti kudlala ngengqondo zabantu.
Linjani lonke basakazi, ngithi ngegama likaJesu Kristu aliphile. Sibonga uNkulunkulu kulolu bhubhane lwe-corona, hayi uyasiphephisa ke uNkulunkulu. Engilikhuthaza ke bonke zakhamizi bona sigqoke namamaski. Mina-ke ngibizwa uNgwenya uChris Ngwenya, ubaba kaMangwe eChivila. Ngizalwa eBhinga esiqintini saseChivila. Ngithi-ke lonke maChivila amahle salibonani, linjani-ke mendikabothu lokolokolokolokolokolo neza olindibambide kunyika yeBotswana. Ndienda kumujuziam onse nimuli kuChivila, ndathi leza abandimi ketuma emoya usalala kuthi abantu mandinye kuri zyonse nzimu yanda kuchita nzimu jata amaboko ene leza atugwasi nke musungirizia efesi janegana kule Mateo chapter 6 verse 33 ati andule busi kwa Jehova nsansi zyonse ziyotutobe. So nke lumba futi ichindi silimbule chingibonga isikhathi esinjengalesi sokuthumeza ke i-voice record kumsakazo omkhulu umsakazo onkalakati. Yathi mupone monse muchivila, abandizi bonse mupone muzina yemam Jesu. Aime. Siyabonga abathandekayo, inkosi ibelani iligcine lapho elikhona khona lonke.
Hey, sanibonani kustudio 7. Uyazi ngikhuluma noginqintshe lapha. Bengithi ngithande ukuchasisela abantu ngomakhuphe. Abantu indaba kamakhuphe kabayizwisisi ngoba vele bona sebesebenzisa inzondo, naye ukuthi ke mhlawumbe sebadla uluju olwavelela esishoneni lwahle lwavelela bavala amehlo, kabasabona ukuthi lubavala amadlebe. Umakhuphe akazanga aphume emgwaqeni, njalo umakhuphe yi-founder of MDCT. Lamanje lokhu ye-MDCT baye kuMonzora umuntu otatazela ngezinto zonke lezi, khona manje ube seyi-MDCT, usephumile useyi-MDC Alliance. Ukahle kahle ufunani? Thina vele uMonzora engabuye tuzokhampeni ePlumtree, kasifuni la kumbona, kasifuni uChamisa uyenze kahle watshintsha ligama, sizabona ukuthi uzathi uyi-MDC Alliance eselandela bani. Usemiyeda nje esithubeni uyatshintsha futhi uzojika buya ku-MDC. Angazi impela abantu bakithi phela, ngoba kuthiwa kasiboni ngasolinye, njalo angeke siye nganxanye singemanzi. Kodwa-ke ngempela futhi akuvelwa kanye kungemadlebe embongolo. Kodwa ke nivula amehlo libone ngempela inkungu eqhamuka khona ngapha eMpumalanga ukuthi ingakanani. Abantu laba kabasithandi ngempela, siyasetshenziswa nje thina. Ake nize angisho ukuthi supportani makhupha, hayi ningamsupporti abangafuni. Thina simfuna sizamsupporti, kodwa hlukanani nokumthukela ubala into engekho. Njalo makhupha le support uMonzora wento babili lo witness Dubak bebathathu lo mngane wabo lo uthuthe ngakwakhumala ngazi. Ngiyabonga abantu bakithi. Angisho ukuthi mina ngumakhupha, kodwa ke ngithi hayi MRP doza phambili mfana kithi, silawe sikusekele.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kulabantu abatshengisele ezitaladeni zakwele Burkina Faso izolo besekela ibutho ngemva kokugenqula uhulumente. Umsakazo munye uthi indlamanzi zakwele Uganda zijabule zaqolotsha izolo phezu kokuvulwa kwamabhawa wona abesele minyaka emibili efaliwe ngenxa ye-COVID-19. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden uthi akula mabutho elizwe lakhe kumbe awe NATO azathunyelwa elizweni le-Ukraine, lona elibikwa lilakho ukuhlaselwa ngele Russia. UBiden wethule amazwi la izolo ngemva kokuba ibutho leMelika lazise ngomvulo ukuthi seliqoqe amasotsha asinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8500 alakho ukuthunyelwa eWestern Europe yiloba nini ukuyabambana lamabutho omanyano weNATO emizameni yokwenqabela ukuhlaselwa kweUkraine yiRussia. Ngokubika kweThe Hill, uBiden uxwayise njalo umongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin ukuthi lanxa engasoze athumele amabutho kwele Ukraine, eleMelika labangane balo baza kwethesa eleRussia izijeziso zenotho ezilukhuni lingalokotha lihlasele ele Ukraine. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
Sibona lapha iRussia ihlasela ilizwe leUkraine because singahamba kwihistory yethu siyabona ukuthi iUkraine was part of the Union of Socialist Soviet Republics for a very long time, and that was the region ababeqakathekisa i-agriculture and feeding the whole of the USSR ngalezo sikhathi. Singabona ukuthi ngo-1991 laphana sokuqamuka iSoviet Union in the birth of all these other countries, o Georgia labo Ukraine labo Kazakhstan lamanye amazwe labo Moldova and all these other communist ex-blocks. Sibone ukuthi amandla aRussia ngathwa ngade sewe mancini from the United States. So sibona uMnumzana Putin umongameli welizwe leRussia efuna futhi to go back in the history books ukuthi abambanise iSoviet Union yakudala. But sibona ukuthi amazwe amaningi ona lawa they have kind of joined in NATO, Northern Alliance Treaty Organization, yama countries angantwa kade bambane le United States and their foreign policy documents. Mina mbona umongameli uBiden ngantwa he's trying to win this war with negotiation and not arms. Ngoba kungahlasela the whole world to go on fire. Ngoba siyakwazi ukuthi kulama conflict amaningi all over the world.
UPutin ubona ehlasela eleUkraine yini ngempela ethumela amabutho akhe kulelo lizwe?
UMnumzana Putin mina ngiyambona engenisa his forces in Ukraine ngoba yena he is very very unpredictable.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umthethwandaba we-nomination court namuhla uza kwamukela amabizo alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho. Abe Citizens Coalition for Change, aba isithupha abaxotshwa eParliamente leli bandla lisayi-MDC Alliance, abagoqela umnumzana Tendai Biti lomnumzana Kucacaphulu bamukela isimemezelo seZimbabwe Electoral Commission esokuthi sebebuyela eParliamente kulandelwa isinqumo somthethwandaba. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngezamalungelo olwe-UN Human Rights Council luzahlaziya umumo wamalungelo oluntu eZimbabwe namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.